Into kona tube ukuthi as producers Zimbabwe so sathatha i-economy yethu sisusa stylata ku speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi estreet namatamatisi ethengwa sibox lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyacina lekucina namatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho kolokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumende sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona ka-provide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kahle singaze ngikunike $1 million ngithi hambe e-factory liyana uzaye usebenze 3 hours duba abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyakho
into esihluphayo kathe sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza fake i-1 hectare ye-cabbage.
So lapha Mpofu uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka ezilongu thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathe sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungalagetsi kungalamanzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengosomabhizimusi lina kumele lizeni akule lingazenzela khona yini kwenze thi icina lisenze khonaoko
kathesi unje lapha mna ngiyalima kathesi amanzi ami anti ukhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA yesola ngafaka ngakhensa inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzela
kodwa wabo kuphula ngamagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wahulumende
lofunayo ukuthi ipatriyami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yetulo selihamba 30 seconds off
nyakuza sibule ekugcineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.